silapha eRussia, the Committee of Foreign Affairs and the International Trade yePhalamenti yeZimbabwe siphelekezela umqinisihlalo wePhalamenti yeZimbabwe uLubabulo Mdenda. Okukhona ukuthi size lapha eRussia si-invitewa iRussia ili-38 Duma, and okukhona ukuthi silama programs amaningi ayehlukeneyo esiwenzayo.
Lingathi linxuselweni khona ngapho.
Okusemqoka esinxuselayo ukuthi yokuqinisa nje ubudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe leRussia ezigabeni zebusiness, ezigabeni zokuvatshelana kuma-sectors nje wonke awe-economy akhona. Siyananzelela ukuthi ngapha lakho bayenza ili-mining enhle, lathi ngale sile-mining, kulezi ndaba zabo-tourism, kulezi ndaba ze-agriculture, lapha ba-manufacture i-fertilizer enene. Kanti tike nje okunye okusemqoka ukuthi sike saba lethuba sivakatshela i-Lee Museum yabo, okutshengisa khona i-heritage yabo ukuthi vele basuke ngapi, okuchaza obala ukuthi bangobani, bangapi, bakhangeleleni. Okuhle nge-museum yabo esikubonileyo ukuthi ilimbali yabo igcinakele isegcekeni, ulumuntu wonke ongumrashenu ulelungelo lokuthi ayibone, abekwazi le zinto zabo ezitholakala ngemgodini ezifanana labo golide, bo diamond, la wonke nje amanye amatshe kugciniwe nge-museum yabo, kuyabonwa ngumuntu wonke ukuthi hayi ilinotho yethu njengelizwe laseRussia yikho lokho esihlako. Kuyingqobe ikakhulu kithi eZimbabwe lathi ukuthi sivuselele into ezinjalo, sibe le-museum eziza showcase izinto zonke ezitholakalayo eZimbabwe, kungabi yimfihlo, kube into e-obala ngemuntu nonke nje. Kodwa lokho sikhubeka ngohambo lwethu sisenza ama-program awehlukene esila, kodwa isiqokoqela phezu kwakho wonke ngokuqinisa ubudlelwano beZimbabwe leRussia.
Lifike nini khona ngapho eRussia, njalo likhangelela ukubuyela nini eZimbabwe?
Sifike lapha ngesonto, sikhangelela ukuthi sibe lapha kuze kufike uLwesihlanu, sibe sesiqala uhambo lokubuyela ekhaya. Silethemba ukuthi nxa sesisethula iriporti yalokho esiwenzileyo silapha ngeRussia, kuza sincedisa njengelizwe lathi ukuthi sifunde okubilo okuthathu sikwenze. Okunye kunanzelelayo ukuthi amadolobho abo especially ngeMoscow khonapha kuclean, awusoze wabona iphepha, awusoze waboni ini, bangabantu abagcinayo kuhlanzekile ilindawo abakizo. Le mthetho yabo imayelana ngokuhlanzeka iqinile okwamandla ukuthi kakula muntu ongawephula.
Lihambe libangaki khona ngapha?
Silapha nje ama-MP sibane, besihamba lo chairman wethu Lushamu, siphelekezela uli-speak of parliament le staff nje esilaso esihambisana laso. Kodwa hayi, so far so good, siyafunda okuningi, sizathi lathi sesibuya ekhaya sibonisane ngabo.